Siyabonga Marvelous Simhlanga Nyahuye. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 7 ngoMpalakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Linga lichona njani izilukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Unkosikazi Joyce Mujuru udivana lomongameli Mugabe engene ngamandla eStoddard Hall avalelise umuyi umnumzana Khosho Dube obekwe emathuneni eHeroes Acre lamhlanje.
Hayi uKhosho Dube sisebenza kakhulu. Imsenzwa komkhulu wayengu-representative we-party ezapho e-UK.
Indlala isibhahile emaphandleni ngoba iziphala sezichaya umoya endaweni ezithiyeneyo. Sizezwa okuningi ngalolu daba. Kuhlelo lwezabatsha lamhlanje sixoxa ngodaba lwe-Congress yebandla le-ZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukufuthelana lokuzondelana okuphakathi kukamongameli Mugabe lomsekeli wakhe unkosikazi Joyce Mujuru lamhlanje kuphumele egcekeni lapho abalondoloza inkokheli bezame ukuvimba uMujuru ukuthi angene eStoddard Hall kade kulesidumbu sikamnumzana Khosho Dube ebesivaleliswa khona ngabangane lezihlobo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMavis Gama esiphalo ludaba eseHarare.
Ababone kusenzakala bathi uMujuru ungene ngenkani eStoddard Hall kade kulomongameli Mugabe lonkosikazi wakhe uGrace kodwa akabakhulumisananga. Wenelise ukungena wavalelisa isidumbu sikamuyi qede wasephindela ekhaya. Akazange alugxobe emangcwabeni eHeroes Acre. uMugabe akazange akhethe uMujuru ukuthi abe ngumsekeli wakhe izolo emhlanganweni weCongress ngoba emethesa icala lokufuna ukumgenqula esihlalweni okungekho emthethweni. uMujuru akazange aye emhlanganweni lo. Umuyi uDube obhubhe ngomvulo uchazwe yilabo abekade besebenza laye okubalisa umnumzana Sikhanyiso Ndlovu njengomuntu obelunge kakhulu. Lokhu kwagcizelelwa ngumnumzana Chinga Dube yena othi wazana lomuyi kusukela ngesikhathi sempi.
Hayi uKhosho Dube sisebenza kakhulu. Imsenzwa komkhulu wayengu-representative we-party ezapho e-UK.
Okusekelwe njalo ngumnumzana Joshua Malinga.
Kodwa engikuzwile esilo mkhulu abantu abangitshelayo ukuthi nxa befikile eZambia esesengu-ambasada wayegcina abantu ngendlela eyedlula abanye abaningi. Abanye ngabaya kuZipra besiyabona lapho balahlela khona abafana babelelimpi bathi bona wabathatha ngabona babeyi-5-6 persons.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi yena umaze umuyi ngesikhathi esesebenza laye kobulawayo.
Uyazi ngubaba owayenelizwi elithobekileyo, ubaba owayengena kuhlukuluza umuntu, owayesamukela umuntu wonke, ubaba owayeqondisa, aqondise futhi ngendlela epholileyo.
Umnumzana Khosho Dube uchazwe njalo ngumongameli Mugabe njengomuntu obelisebenzela ilizwe lakhe ngokugcweleyo kusukela ngesikhathi sempi yenkululeko lalapho esengumeli walo kumazwe ambala lapho ilizwe selithole uzibuse. Kunjalo nje ukungakhethi abasekeli bakhe lomgcini sihlalo webandla kukaMugabe sekudale inkulumo, abanye besithi wephule umthetho kodwa abanye ikakhulu amalunga eZANU-PF besithi lilungelo lakhe ukungakhethi inkokheli yebandla emhlanganweni weCongress. Omnumzana Goodwill Masimirembwa lo Supermandi Wanzira yena okhethwe kwabalichumi ukungena kuCentral Committee bathi umongameli ukubeke sobala ukuthi usafuna isikhathi sokuhlaziya amagama edale leCentral Committee. Unkosikazi Sithembiso Nyoni layo gcizelele ethi akukho okumangalisayo ngaleso senzo sikamongameli Mugabe. Kodwa ingcwethi kwezemithetho yesekelo sombuso uProfessor Lovemore Maduku uthi ukwenza kwaMugabe kuyisibonelo sokuba akasalanelisi ibandla lakhe njengalokhu abekade ekwenza kwelayizolo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis.
Siyabonga ke Mavis Gama. Umumo wendlala lokuswelakala kokudla ubikwa kusiba mubi endaweni ezijeneyo zelizwe ezigoqela iNkayi South, lapho ummeli wakulindawo edalele parliamente umnumzana Abednego Bebe oMDCT athi lezifuyo sezisifa emadamu ngoba kungasela manzi.
Aka umumo kaso mumo omuhle ngoba xa sesize sangena kuDisemba singakabuli ikhaba kuyabe kuyinto engasonto eqondileyo ebantwini abaphila ngokuzilimela emakhaya. Kuyakuthanda ukuthi ngakunje nje abantu bakhangele bayahlakula ke kuyakube ngcono ke ngaleyo ndlela. Nxa sikhangele umumo wakathi sibone ngathi siphonga ukuthembela kiyo inkosi ukuthi xa ingasiphathisa kwelizayo.
Amanzi emadamu asakhona yini awezifuyo?
Akabi khona phela njengoba ngisitsho ukuthi alikabi khona lesingathi lina ligcwalisa imfula ngoba phela amadamu-ke agcwaliswa izifudlana. So nxa izifudlana lezifula zingakaze zigeleze-ke okuzwayo kube sokusithi-ke lalapho abe khona izinkomo sibona sezibanjwa ludaka nxa yokuthi-ke ziyabe sezizama ukuthi ziyedinga lawana asenzikini. Lesi yisikhathi sokuthi sisuka-ke esikhathini sokuthi inkomo bezingakaqini.
Oko kuya ethunjini khona kusakhona yini eziphaleni lapha?
Kuvele khona eziphaleni iziphala bezingakabi zinhle phela ungakhohlwa ukuthi nxa kuthiwa abantu bayathola okokudla okwaneleyo kufanele okwakuqala okufanele ukuthi kugcwale iziphala zikahulumende lokho abathi yi-national reserve. So ke i-national reserve seyaqedwa ke libandla ela esekade lisibusa okweminyaka engu-34.
Lo ke ngumnumzana Abednego Bebe ummeli weNkayi South edalele parliamente engowe bandla leMDCT ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Obedume ngokwenza imidlalo yokulingiswa uPretty Xaba kasekho. Uxaba obeselatshwa umkhuhlane wemvukuzane yomphimbo ufele kwele India lapho kade eselatshwa khona. Akwaziwa ukuthi uzabekwa nini. Uxaba wazakala kakhulu ngokuba emdlalweni kamabonakude uStudio 263. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-shortwave 4930, 5940 laku-15455 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.studio7news.com. Okwakathesi ke balaleli sengilitshiya ezandleni zikantungamili Inkomo esethulela uhlelo lwezabasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama ngontungamili Inkomo. Namhlanje sikhangela umhlangano webandla lezanu PF owe Congress ophele izolo eHarare. Ngixoxa lo kansila ka Ward 1 kwaBulawayo umnumzana Mlandu Ncube olilunga le MDCT. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Yebo, ngiyabonga Nkomo ukuba lami ehlelweni nami.
Ukubona njani okuphume emhlanganweni weZanu PF sanda kugqitshwa eHarare?
Okokuqala, umhlangano lowo utshengise emhlophe ukubana iZanu PF akusibandla elilendaba lozulu. Libandla elizicabangela lona lodwa and elicabanga ukubana ilizwe leli yimpahla kaMgabe loGrace Mngadi. Ngoba ungakhangela konke abakukhulumayo ithi Grace Mngadi, Grace Mngadi. Akulalutho nje olukhuluma ngokuthi inzalo yeZimbabwe izatholani ngalo umhlangano. Njalo bavele nje basivica ngoba sivala amehlo nje ngokukhuluma kwabo nge-corruption le abayitshoyo, kambe kunini ekhuluma ngayo Mgabe kodwa ihlala labo nsuku zonke sidlala kobele i-corruption leyo bantu engababophi. So akulanto nje isizizalwane zeZimbabwe ezingayokukhandekela kulo mhlangano.
kudaba lokupha umgabe amandla wonke abanye bathi lenze into efanayo kutswangirayo njenge-MDCT kuCongress yenu uthini ngalokho
thina kuCongress yethu kasinikanga ubaba utswangirayo amandla kathesi kuvele ibandla lethu silisungula ngo-99 angithi khonokuyana kwakuvele kukhona ku-ofisi kapresident ngoba upresident webandla le-MDC nguye obona ngokuhamba kwenhlelo ku-standing committee singathi esingathi yi-secretariat yebandla so esikwenzileyo kule Congress yikuchasisa ukubana nxa sithi umongameli uzahlwa ngumgcinisihlalo we-standing committee sitshona
ubona abatsha abasakhulayo abakuzanu PF kukhona yini abakutholileyo kumhlangano lo
uyazi uhlupho olukhona ngingabakhulumeli bona abatsha bezanu PF engikwaziyo mina mhlophe bavele nje kakulantsha ekhona kulelani bandla ngabantu abayizigebenga amasela abalamacala ababizwe ukubana wozani bafana liqatshele umthetho ngikhuluma nje bebhoda benga eCongress kuwadi yamedorobheni bakhona abanye abafana embaziyo ababehambe kuhlelo lwabo lwe-border case behambile nje abafana besithi i-national service njengoba kufanele ibe njalo bathe kade sebelungiselele ukuye Congress basebebona ukuthi no akufanelanga basebebona ukuthi bona inani labo labantu bakobulawayo baya ku-Congress kaleneli baqala kuhamba dodudo befuna ukuthatha bona bana abafana ababeye ku-national service sikhuluma nje kathesi ungahamba egodini laphana okuthalwa kugadelwa khona imijova bavele banabantu babathatha emakhaya ababaphothela abantu bethengise bengahlawuli kobulawayo bethengise ngenkani bengela indawo zokuhlanzeka eziqondileyo ngabantu abaledwa ezanu PF babathethe bahamba nabo kuCongress so okutsho ukuthi umuntu olenjongo yezombusazwe ulutsha kalukho kuzanu PF ngabantu nje ababiziweyo ukubana bezovikela ama-interest abadala
uyabasola abasakhulayo bezanu PF uthi ngabantu abangelambeko abangelandlela iqondileyo abayilandelayo lina ku-MDCT kuyini likwenzayo ukubona ukuthi lihamba ngendlela ehlukile
okwenza ibandla lelaba khona kubonakala ukubana impilo yabatsha iyehla ngendlela ephezulu izanu PF siyenze yehla okwenza ukuthi abantu abatsha besele imisebenzi besele imfundo besele impilakahle so thina sivele nje silenhlelo esize esazenzayo that we call it ama policies njengeparty ukuthi umuntu omutsha ukuze abe umuntu omutsha ohloniphekayo kufuneka enze lokho yikho ke silama youth wings lama youth conferences yethu ungakhangela sine siya ku Congress besihlala ama committees abantu abatsha si drafta ama policies sa include ama policies ethu omhlangano yikho ubona kathesi ku MDC you can find a 25 year old council okuthi lathi leli vandla ilabantu abatsha abazi into abayifunayo ngokukhulula izimbaba so ngabona nje yikho okwenza ulutsha lwe MDC lwazi ukubana ludingani ku politics hayi khona ukuyaqhakeza lugiyele abadala besenze corruption akumfanelanga lokho
ilizwe limi ngekhanda ncube intokazi hambi kuhle umnotho uyachabalala elakusasa labasakhulayo eZimbabwe ubona limi njani
singaqhubeka izanu PF ilokho isembusweni abantu abatsha bazaba ngamasela izigena abanye bayegoli labo Botswana kodwa ingozi isisi akuseyongozi kibo abatsha sokuyingozi kibo abadala asebakuma-pensioners abahlezi ngemakhaya ngoba ulutsha luzavuka lubatshontshele yonke into even la ku-state kungaba lo mvukela onzima ngoba uyazi umvukela oqoqiweyo ungcono ngobuyama but osuka ngenxa yendlala lokudubeka kwabantu you can't stop that one for example okucaphula abantu abatsha ngingakunika example kamphathi ntambo wezokubona ngokuthwala kwazulu i-transport how can we have a minister of transport who is running a transport company lapho-ke i-railways ayingeke ivuke ukubana iqhatha abantu abatsha so yilo uhlupho esilalo abadala laba abathi basiphathele ilizwe bazikhumbulela bona lemuli zabo ezilutshwana zemizwe
akuphose lokugcina ncube isikhathiso esesidliwe ngumangoye
ngithanda ukuthi kulutsha lweZimbabwe sukumani lizenzele madoda
hamba uye register ukuvota ngoba yazi into eyenzayo ulelungelo lokuvotelwa ulelungelo lokuvota uthungamele ilizwe lakho sikhulule iZimbabwe ngoba akula nto umgabe angasinika yona esingabe sikhange khangela uyehluleka ukukhangela ngisho labantu bakade basebenza ojabulani sibanda babesithi mgabe iCrimora namhlanje sebesejele oWebster Shama kula umuntu okwazi ukuthi kwenzakalani. So we are saying ilizwe leli madoda selifuna thina njengoba okhokho bethu bajoyina izaphu leZipra besiyalilwela besebatha lathi sokufuneka sililwele libuye ilizwe silungisele abantwana bethu inhlalakahle.
Hayi, siyabonga Ncube, bekukuhle ukuba lawe kuhlele.
Ngiyabonga Nkomo.
Beli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo councilor ka ward 1 kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube olilunga lebandla le MDCT. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngintungamile Nkomo lilale.
Hayi kuzwakele jahale zansi, siyabonga ke Ntungamile Nkomo obesethulela uhlelo lwezabatsha. Thiyani ke indlebe ngeviki ezayo kuhlelo lunye. Okwezemidlalo ke ngamafitshane lamhlanje uMongameli Mgabe uvule okusemthethweni imidlalo ye-African Union Sports Council enzelwa koBulawayo. Imidlalo le ibalisa oyinqindi iboxing, ibasketball, ijudo, netball, tennis, swimming lenguqu.
That both the youth of today or them really steal and it not funny. No sir, it not funny.
Ingoma ke emnandi ingoma ka Linton Kwesi Johnson oyazakala ke ngegama lokuthi LKJ esivalela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ngezikhangele inhloko zendaba ebeziqakathekile kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Unkosikazi Joyce Mujuru ungena ngamandla eStoddard Hall evalelisa umuyi umnumzana Khosho Dube obekwe emathuneni eHeroes Acre lamhlanje. Indlala ibikwa isibhahile emaphandleni ngoba iziphala sezitshaya umoya endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Lingakhohlwa ke ukusithumela incwadi ye-email kukelly@studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Igama lami nguChris Gande lilani.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.